Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 Ncwabakazi 2022 ngokhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla le-ZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikhahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu womhlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The sliding models in the economy has actually created some of the inflation. And some of the sliding models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqi ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what he said has been said in Zimbabwe. And you said it in China, would not have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga ubekhuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kube emuthrethena. Angibona ngathi ziphambanisa sekuza ukuthi kanti i-corruption ayivela etshweni uMnangagwa ukuthi uzama ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hayi uthrethena ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona ngizani kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana vele okhulile ezingaqonda. Akusize amenze lutho ngoba ukhulu iqiniso. UManguza, uGovernor Rejoice, kwakhuluma futhi ku-police statement wathi imali eziphathelwa ama-contractors yize zingena emsikeni omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotha kumbika angixotha kodwa engavele amxotha sokutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemsikeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza lutho.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi kuyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla le-ZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontolikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amajumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphilisa mbe sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga noesithi ngesithiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mshopu ngibona ngani ngabantu abazenza i-CC benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele azivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshe. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
banga-ke ababulawa yi-CCC izanyi lama-record since Gukurahundi Mrambatswina eKwekwe babulala uNube khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafike kulama ballot paper, bafika kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela la sona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuzakwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyeli ukuthi abambe imihlangano, engavunyeli ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa kuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu beZimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe ukuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki kungasilo qiniso. Ngitsho abantu babotshelwa ukudlwangudlwangu lobugilikiqi abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi bebe ngamalunga amaphathi athize. sikhangela umzekeliso ka honorable baba uSikhala umuntu owaphuma emgcekeni ku social media wathi ukubana yena sesiyakwenza ubudlawudlango sesiyakhoza iviolence enyathini and kwahamba kwenzakala khonokwa sokwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho nxa efika phambi komthetho wandaba kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubail ephiwe amacondition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela kusocial media njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu.
Babathuma kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TPC esibaziyo njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa bayahamba lapha kuground. Ngalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lana uyagijima uyangena emakhokho baphuma emganwini angene lapha angene phansi athi ayibonye athi ayingaphi kodwa kakaze abotshwe kakaze ahlukunyezwe ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena ubuyena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwenze politiki. Ama-politicians maningi kakhulu njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga laba abahamba befuna ukuyephula umthetho. And ungakhangela futhi it's always the same people all the time, kanti yibo yini asebeqatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na. So lokhu yikho okutshengisela ukuthi hayi kukhona ukushaya amanzi.
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukhokhela umnumzana Raila Odinga ngamavoti ayincusana. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba akwazakali ukuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli, ababili laba bengaba nguthikile obhanqa. Siyongena esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York elungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi. Sekhuluma lesihlobo nabangane. Ugwazwe entanyeni ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URushdie waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo besiMuslim. Lele Russia lele Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa inuclear. Lele Ukraine lithi ibutho laboyeRussia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Lele Russia lalo lithi ngele Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi le-Europe. Sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokhu kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. esikhathini labanye umakhelwana belusala labo babethokoza. Yayithi ingazali inkomuliyana. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho luphuma uchago lolungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kusesele ndiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Nxa kwafana soluguthwa kasubila, sokuqayiswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvalasangwana. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele singani sile mpehlo. Phehlwe ke, nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kukhasukusokulomlazanyana babe sebekudla ke abafana yayisengwa njengeke kabili kathathu kungabonakala ukuthi uchago loyo soluntshintsha solusuba mhlophe sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka asuphelile bese kuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya kwakuphekelwa khona lesibayeni lapho esengelwa khona ngale kubaswa izwi khona ngale kuphekelwe khona ngale isathiyane lesi saku kwakufaka uchago luthi lazoqayisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvalasangwana hayi khona olwekhaya kuyathi ngaso sifana ilambazi ke lijile elihle sesiyisuka isathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amankazana yena alidli phela isathiyane yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphelelwe egangeni khona ngale ezibayeni. Kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesengitshe ukuthi yikudla okudumileyo lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala bayasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale ke kwesidlwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe manje namasiko. Owawusenziwe abadala.
Nakho ke esilethelwe khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla siyasomsa ibathinte labo ubuhlungu khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ubana sikhumbule ubana impilo yethu ivela uJehova nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlane elalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uverse 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzuyonda okubi, ukuzinda nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umuthi wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. baningi abantu uzwa nje umuntu ephenguphahluka akhulume lento engelangqondo labantwana abancane baze bamangala ukuthi kambe ngubaba yena lo kambe ngumalume yena lo ngugugu ngukhulu onjani babe zibakhulume lwesikhathi esikuthi into enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza okuhle ngokukhula kwakhe ukuthi ukuhlakanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ilizwi ngelithi okubi okubi kade into enjani akulamuntu ongazi into embi angitsho izigqokumbe ezimbi angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona yizinto ezisuka enhliziyweni engamesabiyo uJehova engazihloniphiyo yena umuntu sibisakhe engahloniphi umndeni umphakathi lesizwe sonke phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulani empilweni baningi abaziwayo abathi balezimali balezikhundla bayabusa benza lokhu nalokhu abenza okubi okunye nxa sesikuzwa okunye nxa sesikubala kushaqisa igazi uze kuthiwa usimbelekece yena lwana owesatshwayo yena lwana okhothanyelwayo yena lwana uguqelwayo kwenze uNkulunkulu uthi kumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki ngobana uyabo usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la umuntu yiloo lalowo 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 okubi akwenzayo uyakwazi kakutho ukuthi nxa ulesikhundla yingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi kasiguqukeni asizameni okuhle konke lokho okubi vele kakusilethele lutho yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa yi-appetite ngobana okubi kubi asikhulekeni baba thixo engcwele sikhulule kuko konke okubi sesisabe wena ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wankhuluke uNtungamile Nkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha uhlelo lwabatsha zulukandaba namhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine kunjani mama?
Ngiyaphila mina ngiyaphila ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye kunjani khonapho kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka inkinga esikhona yile indaba yamapermit ukuthi ama-permit sebevalile yikho lapha nje sokuqala ungani kuba zimanyana but before khona ngonyana bekuncengisa ukuthi like lathi sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye mphila ngayo atsho kanjalo.
Singathi manje ubona ngani usiya phambili kuya kumanjani khona?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-atlam so asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka bazongena kulawo ma-way bangaka bangaseze bangeni. Ngoba even ama-asilam angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanesike ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through in ama-permit ona layo besiwanikezwe kuphi lapho elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa uzakwenza njani mandlovu?
Akulaplani nje yikubuyela ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ubuyele ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe. Kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala, sinabantwana, bayafunda. Zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke le bephila ngapho. Yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba vele ilizwe uma lingasilapha silakoda nzima. Ngoba kuyafana ngazi sisiyahlala izinto yakhona izoba nzima. Sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi.
Pho manje liza kwenzani?
Kunzima. Singo nowhere to go. Sifana nje labantu abalahliwe ngoba ubuyele ekhaya vele nje siyakufuna. Ongangothi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo sinawo siyazibuza sine siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani.
Pho manje wena usuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi lokhu sowufuna umthandazo?
Amaphepha besingakaqali ukuwafaka cause besisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enxe labo ngaba khona lapho abangasisa lo zwelonyana kithi. Yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona. Yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la mawe.
Yebo, phosele ukugcina khonapha mama.
Hayi, thina singabantu beZimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sizama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethumele sililize ye sizame nini ngoba ngapha lakho sibanene South Africa basakhona ukuthi kanjani basihengele sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana eSouth Africa. Thina beZimbabwe yesu siyaphila lapha lalaphana kemisebenzini yabo kodwa nabakanikazi sebeyidinga sekhe imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamene ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota nesiye sibonene ukuthi kumbe kungaba khona yini utshintsho ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hayi kuzobonakala.
Ye lo-ke ngunkosazana Germaine Ndlovu osebenza khona ngale ke kwele South Africa. Sibonge kakhulu mama, ungathini lokusasa.
Okay, lami ngiyabonga.
Sanibonani balaleli emakhaya, igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo. Ngokuzala ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfulandawonye. Zenkosi bengithanda ku-introducer ama-album amabili enginawo. Eyokuqala ethi Ngikhala ngoBenteni, esibili ethi Indoda Ngeyami. Zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo. Umqimbi wakhe oyabe funa ukuthi abantu bazo-entertaina uyasifonela kuleyi number 0622188627 0622188627. Kanti la ku-YouTube sikhona, ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba iyozukela umsebenzi wethu wonke esiwenzileyo laphayana. Kanti-ke naku-Facebook sikhona, ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana. Besicela support yenu kakhulu kakhulu kakhulu, kambe singaba yini ngaphandle kwenu. Siyacela liseseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulo mculo. Siyacela support yenu kakhulu. Isihlobo zenkosi, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Ntombi kona ngapha Makhumalo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, kusikhangele bezigokhela indaba. Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa namalunga ebandla leZANU-P F bahlupha abantu kweleZimbabwe. Abantu lokho bemelele impumela yokukhethwa kweleKenya olwenziwe ngolwesibili. Sukuba lapha othelo lethu namhlanje walivalisa umthembo sithemba ukhiphe sithube sinsithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.